Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai uthi uZulu uhlutshwa ngokwenziwa yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission engaphumeli kugcekeni ngokubhalisa abantu abazavota. Ilizwe leBotswana lithi ukuvalelwa ukuthi kuthengiswe inkukhu zeZimbabwe kulelo lizwe akwenzanga umonakalo omkhulu. Sizaxoxa lo nkosazana Lorraine Dube okuhlelo luwe Mandela Washington Fellowship. Abenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwabaphila legciwane elizweni ye-National AIDS Council bathi akujaziswe abantu abathi bayenelisa ukwelapha igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Abezombangazwe sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Abantu beZimbabwe bazimisele na ukukhetha umongameli welizwe wesifazane kukhetho oluzayo. Lingakhuthwa ngezemidlalo, siyihlolisisa okwenziwe liqembu lama-Warriors ngempelaviki. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Morgan Tsvangirai lomongameli Robert Mugabe sebeqalisile ukukhankasela ukhetho lolo. Lilibona njani ukhetho oluzayo? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0013024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.